Sawubona Mr. Gandhi. Ukhetho lwama midterms mina bengikhangelele ukuthi impumela yakhona izakubambi kakhulu kuma democrats njengendlela vele okujayeleke ngayo. Bayatsho nje ukuthi ihistory itshengisa ukuthi nxa iparty ebusayo ngesikhathi sama midterms into nxa zingahambi kuhle elizweni bayaluza bayalahlekelwa ngama seats ku senate laku congress. Kodwa ukukhanya ukulahlekelwa kwama-democracy kube kulutshwana. I-election ingakabi khona abantu laba abakhangela ngezelizwe lani kanye ama-journalist beli sithi ama-republicans azaphuma lezihlalo eziningi kodwa izihlalo babasabangalazo. Mina impumela yakhona le bengikhangelela ukuthi hayi kuzakwenza ukuthi i-last term ka-Biden ibe nzima kakhulu ukubusa ngoba bekuthiwe ama-republicans azathatha iCongress aphinde athathe le Senate. Kodwa akusabangani ngaleyo ndlela lanxa kusesekhona okunye esikumeleleyo kodwa mbona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho.
Ubona ungani kuyadengisa yini lokhu ukuthi yiyo indlela ezaphuma ngayo ukhetho lokudinga umongameli?
Ukhetho lukamongameli olubuyayo ngo-2024 luza kuya ngokuthi izinto ziyabe zimi kanjani. Njalo singakhohlwa ukuthi mina ngananzelela ukuthi ama-Americans ayakhohlwa masinyane. Izinto ezibathume ukuthi bavote kathesi ayisizo ababephitsheke ngazo ngo-2024 kuyabe sokuguqukile sokusiya ngokutho ukuthi izinto vele zibamele njani. Angiboni ukuthi impumela yama-elections la kathesi yiwe engakhangelelwa ukuthi ngaba impumela yama-elections ka akamongameli ngo-2024 kuzabe sekukhona okunye okuningi kakhulu kuzabe sekwenzakile and kuzabe kusiya sitsho ngokuthi ngubani oranayo ku-election. Nxa kuyabe uTrump irana loBiden kungaphuma kuze kuphume kube njengendlela okwaphuma ngayo ngomnyaka nge-election edlulileyo but nxa kungabanye abantu abaranayo ukuba ngopresident then impumela zizaba ngokunye but angiboni ukuthi ama-midterm iyo angatshengisela ukuthi i-election eka-2024 eka-president izaphuma njani. Abantu balapha bayakhohlwa inflation ingalunga nje khona phi izinto zinganithiwa ziyalunga babe sebekhohliwe kade bekuvotela nge-midterm sebecabanga okuyabe kuluhlupho khonapho ngaleso sikhathi.